Ubandawo waziwa kakhulu ngegama elithi Braviary, uthi udaba lokuba kungatholakali abasakhulayo abaningi abahlala kusigaba saphezulu lukabili kodwa isisu sangabaqeqeshi.
No, indaba leyi eyokuthi waye kungasadlala abafana abancane ngibona ngathi kwesinye isikhathi kumbe ngaba 2-4. Lakho kokuqala kuma-juniors asisakhiphi kuhle abafana plus lo mfana lancaye kuye ukuthi uright njani ngenxa yokuthi okhochi kumbe abakhocha kuma-premier besaba ukucotha kumbe njani abafuni ukuthatha irisk yokuthi njani ifake abafana abancane but kodwa fanele ukuthi bafunde phakathi kwabantu abadala abafana abancane bonke bodwa abasoze bekwanisa. I think kusuka phansi kuma-juniors asizameni ukuencourage ukuthi abafana vele singababiseli phansi umfana nye ofanele ukuthi
Kusibanda uthi udlale ngumfana omncane kwiqembu le-Supersonic njalo abaqeqeshi kanye labadlali bamemukela kuhle kakhulu.
Ngikhulele eMpophoma sesidlale youth center laphana that was kuma-early 70s ngifunde eMkulumane ngayaqalisa ukudlala bhora ephezulu that was 1981 ngidlala i-DRC Vikings. Umuntu engandlala laye uAlexander Maseko nangingu-10 wakhe nangu-6 wakhe buka lapho ngasengisiyadlalela i-Viking Aces yemathobane engadlala nabo oben piri abaningi ababedlala kuseyini then from khona laphana ngasengisiyadlala ku-Supersonic nabo Voice Malunga lotopo Berisaka yibo abangi-encouragayo ngingumfana omncane. I think by then I was youngest khona laphana.
Kusibanda uthi ibhola lakudala lalinzima lifuna umuntu olesibindi ngoba kuningi ababehlangana lakho.
Ibhola lakudala lalinzima singazi ukuthi kumbe okunye kwakuyi-superstition kumbe kwakuyisho isikhathi sangikhona ngicabanga sisiyadlala le-Wanki sisiyafika laphana singafika e-Wanki kwasokumisa ibhasi kwathiwa hhayi akudingweni ichongololo ukuthi sasilidinga ukuthi silenze njani asikwazi but ladingakala sangena iganga salidinga saze salithola sabe singena ebhasini safika sithe siseground ngiyakhumbula iminyaka lafana ilanga lalitshisa kwakutshiswe wanje phela kwakuvele kudlalwa ngo-2 o'clock emini o-1 o'clock ilanga lishisa but into eyenzakalayo kwana izulu lelana kukhanya ngathi kumbe laniswa khonapha lana around iground ukuthi njani kukhula ama-temperatures laphana ukhipha kwakungukuthi imali but sadliwa mna ngahlohla 1 goal but ikwe ngathiwa khona enye ibhora eyalimaza uwiki mari wasine phuma walimala sibili ezandleni ukuthi but kwahamba njani lama I don't know isitile misi lakhathi esikini.
Usanda udwekela ukudlala ibhola ngemva kokulimala idlalela iqembu le-Madden Tigers elalidlala kusigaba sika-Division 1 ngemva kwalokho uqeqeshe amaqembu abalisa ilezobukho kanye lele-GMD kuthe ngemva kwalokho waqala iqembu labasakhulayo le-Mathebeleon Warriors lapho asebenzela abadlali ababalisa ubuthe lwezencube oze wadlalela iqembu lesizwe lama-Warriors kanye lele-AmaZulu ele-South Africa. Ngimele i-Studio 7 ngoBulawayo ngingu-Joseph Njanjini.